Ibandla elitsha elibusayo le-Umbrella for Democratic Change, UDC, lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi ulakho uhola inkulungwane ezine zamapula, i-4,000 pula, imali engamadola emelika ngamakhulu amathathu, US$300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini. Iningi lingabantu abavela eZimbabweni, iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i-1,000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayithola iphansi ngoba abaqhashi ngabakhangeli isimo somnotho esibeZimbabwe, kukanti iningi liphela kwele Botswana elingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa urhulumente omutsha ukhangelele ukuntshintsha lokhu. Umongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Unkosazana Sibongile Ncube osebenza eHabron uthi kungumbono omuhle ukuthi urhulumente akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Ncindezeleke kakhulu ngoba imali esizirhola zincane. So hayi, siyabonga urhulumente makukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uplumber uthi iningi kalisoke lenelise ukubhadala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza khona uhola imali ukuthi kakwanisa ukuthi ebhadale umaid that amount, uyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4,000 labanye abasoke be-afforde vele totally.
Unkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe ngurhulumente.
I-minimum wage le ekhulunywa ngurhulumente weBotswana, abeBotswana abaTswana bazayithola sibili, kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni uthi balembuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba loncindezelo thizeni sithola sesiphathi futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afana lelamavinkili ele-Chopisi selibike ukuthi lizasungula uholisa isisebenzi esirhola imali ephansi i-4,000 pula kuyikusekela iziqondiso zikarhulumente omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhatshi babo abakakubeki ukuthi bona badinga lolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha nakuma-social media babukabhizi abantu baxoxa ngakho, kodwa abaqhatshi bethu hayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Pius Mukhwari umphathintambo obona ngendaba esiphatheleni lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngeyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathola amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhashi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.